Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. NgoLwesibili mhla ka 30 kuZibandlela 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Job Sikala has been given a two-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Owake wamela izengeza West edalele ePhalamende elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikala, obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamantshi namuhla.
Isashiyo sakubulawayo sivumesi siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngokunganazelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla lesifo singasithiye ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isudu eyiblue.
Amahofisi ebandla le-CCC obulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandlaleli abasekela uMnumzana Nelson Chamisa asanda ukulichiya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo lokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owake wamela izengeza West edalele ePhalamende elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikala obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamantshi namuhla. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba umantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe sokuthi abhike okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwakhe licala lokutshotshozela udlakela endawonye lomunye wakhe uMnumzana Godfrey Sithole owayemela iChitungwiza. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula isinqumo sakhe namuhla emini, umantshi uNkosikazi Tafazwa Miti uthe uSikhala loSithole bazaphika okweminyaka emibili. Kodwa uPhangi wabeka isigwebo leseceleni ngoba esithi uSikhala usehlala isikhathi eside evalelwe eChikurubhi Maximum Prison lanxa nje ebengakatholakali elecala. Ngokunjalo uthe ababili laba kumele bakhululwe, kodwa uxwayise uSikhala ukuthi akumelanga edale icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kutsho ukuba uSikhala uzaphuma eChikurubhi esesiya ngekhaya namuhla kumbe kusasa ekuseni ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili, 1 year 8 months. USikhala loSithole babotshwe ngomnyaka ka-2022 besethiswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo uNkosikazi Mo Blessing Ali lilunga leZANU-PF uPius Jamba eNyatsime. Batholakale belecala leli ngeviki edluleyo. Elinye lamagqwetha kaSikhala uMnumzana Harrison Nkomo uchasise okunengi.
Job Sikala has been given a two-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Uphiwe isigwebo seminyaka emibili, kodwa siphinde sesulwa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kuthiwa kakumelanga enze elinye icala lokutshotshozela udlakela. Lokhu kutsho ukuba usekhululiwe. Lolu yilo lodwa udaba olube lusenza ukuba ehlale ejele.
Unkomo uthe ukuvalelwa kwaSikhala okwesikhathi sonke lesi encishwa ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ibail yinto embi kakhulu esithi abatshutshisi bamethisa icala elingekhoyo. Uthela nxa uSikhala esekhululwe bazaphikisa ukutholakala kwakhe licala kanye lesigwebo asethesiweyo lanxa nje sibekwe eceleni. Phandle komthethwandaba kamantshe Rutenro kugcwele abantu behlabela bejabulela ukukhululwa kukaSikhala. Omunye wabo ngumnumzana Comfort Ncebu yenkosi Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement.
Ajabula sephumile kodwa sisamile ukuthi ekuqaleni Jobs Card wahambelanga lephakathi, wahambelanga bevalile ngoba emela abantu abahluphekayo, emela abantu beZimbabwe. UJob isisebenzi samaZimbabweans, uyomela amaZimbabweans wonke, njalo njengeJobs Card Solidarity Fire Movement. Imele phambili ukuthi ezethole iAquitown njengoba ummeli wakhe uHarrison Nkomo ekhulumile ukubana asikami iAquitown.
Wacubungulezo umbusazwe ekubandla le People's Unity Party PAP umnumzana Hepet Jamuka uthi kukhona okunuka santungwana ngendlela uSikhala akhulwe ngayo ngesikhathi kule ngxaba ngxoza ebandleni le-CCC.
Siyathaba but ukuthaba kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uJob Sikhala ubuye ephila, kodwa thina njengema-politicians siyathi thina iZANU PF yayingasena sidingo sokugcina uJob Sikhala enkantolo ngoba seyiqedile i-project yayo yokusebenzisa uChabangu, ngoba uChabangu udestroyile i-CCC, waxotsha nama-MPs, waxotsha nama-councillors, waxotsha abantu abanenge abavuthelwe nabantu.
Kodwa ilunga leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukusebenza kuhle kwemthethwandaba yeZimbabwe.
Hayi, indaba yokuthi iZANU PF iya interfere enkantolo, hayi, asondaba ebambekayo, asondaba eziqiniso. Ngamanga nje athona ephekwa yilaba abamabadlaphikisayo. Okumangalisayo ukuthi nxa belohlupho bagijimela enkantolo, nxa inkantolo zingakhipha izinqumo ezivumelana lalokho bona abakufunayo, abakhulumi ngeZANU PF. Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa iZANU PF ethe hayi, lokho nje ibandla leZANU PF sikujwayele, asonto esingathona sizigcinisa ngayo. Kumbe
nanxa esekhulile uSikhala usesele lamanye amacala agoqela elokuthi wakhuluma amanga enkundleni yeFacebook kanye lokuthuthuzela uDlakela endawonye lowaye ngusodolobho wesidungwiza umnumzana Love Momayikho. Uzaphenduka emthethwandaba mhlaka 7 Mhlolanja ngenyanga ezayo esethoniswa esuka ngekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International lamhla luveza ukuthi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe omhlaba agcwele inkohlakalo, i-corruption, kanti njalo yilo elikhokhelayo emhlubulweni weZansi ye-Afrika. Impumela yophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index olwenziwa inhlanganiso leminyaka yonke iveza ukuthi iZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane 24 points phakathi kwemiklomelo elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile. Ngomnyaka ka-2022 iZimbabwe yathola imiklomelo engamachumi amabili lantathu, okutsho ukuthi kube lobubelo bomklomelo owodwa nje kuphela. Afrika yonke amazwe angalankohlakalo kumbe alenkohlakalo endutshwana ebalisa eleSeychelles, Cape Verde kanye leBotswana kuthi lawo alenkohlakalo iningi kakhulu abalisa iSomalia, eyo esemsileni South Sudan kanye leEquatorial Guinea. Emhlabeni jikelele amazwe angalankohlakalo ahamba phambili agoqela eleDenmark, Finland leNew Zealand. Ekhuluma emkhosini wokwethula loluphenyo eHarare, umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemsebenzi yenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuconjwa kwamahhofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye.
Uxolo, sesizalithulela ke udaba lwe-corruption lapho untungameli Nkomo axoxa lo mnumzana Efidlela Ncube.
Izinga le corruption liphezulu kakhulu elizweni. Le report ifanele ihluphe upresident or vice president bobabili, ama minister wonke, cabinet yonke, iparlamenti yonke, ojaji bonke. Ihluphe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngokuba phela nxa kukhulunywa ngenkohlakalo i-corruption, kukhulunywa ngemali yabantu beZimbabwe, kukhulunywa ngemali yami lawe okuthiwa iyebiwa kulokuthi iye esikolo iyefundisa abantwana, ithenge izitulo, ithenge okokufundisa, ibhadala amatisha amanesi, ithenge imithi, ithenge konke okudingakalayo, yakhe imigwaqo, ivuse ilizwe lime, kudaleke imisebenzi, abantu babe lempilo enhle. Leyo mali iya emaphokethini ezikhwameni zabalutshwane. Lokho kufanele kusihluphe kakhulu, lokho kufanele kusethuse kakhulu, ikakhulu ngokuba kwenzeka umnyaka lomnyaka, kuyakhulunywa kakwenziwa lutho ngakho. Lokho beqhubeke njalo abantu beseba, betshontsha, bethatha konke okwabantwana lekusasa yelizwe. Ngakho ke lokho kuyadingeka ukuthi kube yinto esenzekini yezepolitiki, besenzekini yengxoxo lezemfundo lakho konke, ukuthi abantu beZimbabwe lokho abasoze bakwamukele. Kodwa kwamanje sibonakala we are corruption tolerant, siyayamukela inkohlakalo. Nxa sesivota kasikucabanga ukuthi kumele sisuse inkohlakalo sifake ukuhlanzeka embusweni.
Sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende unkosikazi Matanda Moyo esithi bakhangelele ukuthathela abantu imali abayithole ngenkohlakalo lonyaka engena ku-$1 billion. Ungathini ngaleyo mizamo?
Imizamo mihle kakhulu kodwa iphansi. Imali lezo abazitholayo ziphansi kakhulu. Leli lizwe lilahlekelwa yizigidigidi ezesabekayo, amabhiliyoni ngomnyaka. Okutsho khona ukuthi nxa ukhuluma ngamamiliyoni ambalwa owatholileyo, uthole okuncane kakhulu. Kababe lenjongo enkulu kulale, kabakhangelele phezu kwentaba, bengesaba abantu, balanda izikhulu ezikubhizinesi, ezikupolitiki, yizo ezijontshela abantu inkalakatha zezimali. Kayibuye imali ebantwini, njalo nxa iphenduka, kayingaphenduki ibuyele njalo ezikhwameni zabalutshwane, isuke kulo iye kulwana, hayi. Kumele ithathwe yonke iyesebenzela abantu beZimbabwe. Kuthi ukuthi imali etholakeleyo ke okuthiwa ngama process e corruption itholakele, sizafundisa abantwana mahala, siza kwenza ukuthi omama baye ezibhedlela bayekhululeka mahala. Zonke lezo zinto kumele zicace ukuthi imali etholakalayo isebenzeni, isebenza njani. Kanti ke sesencane kakhulu le mizamo, iphansi kakhulu. Yebo kambe siyayamukela imizamo, kodwa ayiphansi kakhulu imizamo, kayiye phezulu kulalokho.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Amahofisi ebandla le-CCC koBulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa, yena osanda ukuchiya leli bandla. Amahofisi la abependwe ngombala olithanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli, umnumzana Promise Mkhwamlanzi, obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye icele le-CCC. Sixoxe lomnumzana Phasho Sibanda owaxotshiswa nguChabangu edale lephalamende.
Isakhiwo sakoBulawayo sivume siluhlaza, siyi-blue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ngumbala wethu ngoba ngananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla le-CCC last year ngo-August, wonke umuntu wayegqoke isudu eyi-blue zikamongameli. So asonto enkulu kakhulu nje ukuthi kufanana lokuthi abantu bevule besithi club uzeya ilendazi isipendwe yabamnyama kusasivuke yapendwa yabamhlophe ngamakhalazi angikhona nje.
Umnumzana Charles Piri osekela uChamisa kukhanya ekwamukela okwenzakalayo, njalo esithi umkhokheli wakhe wenze kahle ukusuka kubandla leli.
But mina ngithabile ngendlela yenzwa nguChamisa kule direction, iyakwazi into ayenzayo ngoba iparty has been hijacked. So there's nothing to do, kumele ashiye obesikhosini. We want him as the president.
Umnumzana Alfred Zirutwe, isikhulumeli secelele CCC, elikhokhelwa nguChabang uthi sebemangalele emthethwandaba abantu abacombe isakhiwo sabo ngombala oluhlaza owesibhakabhaka.
Esikubona kusenzakala emaofisini kuyamangalisa ngoba iTCC is in occupation of that place. So umuntu kasozivuyele ethathe indawo efake ipenda yakhe ethi singeyakhe. Bayazidlalela nje. I think bavuke nje beswele indawo yabalapha akadeke ngatshona khona. Basebesitha sambeni siyetshona ngale maofisini weTCC sidingela ipenda. So hayi lokho kusazobanjwa ngumthetho and kasazophuma begijima lapha.
Umnumzana Douglas Monzora umkhokheli we-MDCT laye udla amalahle esithi isakhiwo lesi ngesebandla lakhe ngakho-ke akumelanga sibangwe ngabakubandla le-CCC. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Benny Moyo laye uveza umbono wakhe ngokwenzakalayo kubandla le-CCC.
Ukuthi building e-CCC iyikhala ebomvu eyellow eblue ayilani lati ngokwabo ezomba ngazwe ukucubungula lokudebate. Thina okusihluphayo esiconcerned ngakho i-service delivery esizayithola kuma-councillors lama-MPs kungakhathalekile ukuthi ngaba liphi bandla.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba usola okwenzakala ku-CCC lenyathelo lokucomba amahhofisi esiba yisibhakabhaka.
UChamisa is one of the worst politicians, is very very dangerous ngoba into ayifunayo yena ukuthi into zonke zivele ngaye. Is a serious dictator this young man. Okokuthi I'm sorry angimfiseli mina lokuthi awuthathe umbuso weZimbabwe ngoba uyingozi. Kathe sinxa esetshintsha ipenda yema office awe TPC ewafaka ku blue usesitshela ukuthi kade sisebenza izinto ze dynamos.
Kukhanya sekulamacele amaningi awe CCC agoqela okukhanya engani likhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana James Timber lomkhwananzi. Lokhu kulandela ukuthiwa kwebandla leli nguChamisa onakho ukusungula elitsha. Uncube usanda kukhokhela umhlangano omkhulu owe-CCC lapho obekuhlolisiswa isimo sebandla leli. Kukhethwe izinqumo ezimbalwa emhlanganweni lo okugoqela ukuba bonke abakhethwa okusemthethweni kumele bahlale ezikhundleni zabo kwelinye icele, bathi ibandla leli kumele likhokhelwe nguThimba. UChamisa naye ulakho ukusungula elakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo olokunikeza abantu umuthi we-vaccination eyokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera endaweni zelizwe lapho osumemetheke khona. Ugatsha lolu luthi lulobufakazi bokuthi inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni selisedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 376, njalo usubulele abangamachumi ayisikhombisa lanye i-71. Ukuze sizwe ukuba abantu bengavikela njani umkhuhlane lo, sixoxe lomongi umnumzana Anthony Majongosi osebenza isibhedlela koBulawayo lapho okubikwa awukasabalali kangako.
KweBulawayo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, but akungabe nabantu abaningi banawo umkhuhlane lo. But siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wesifudo siyawona then kulamatesti ayayenza ukuthi sibone ukuthi ikholera yini. Hayi, kathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenile koBulawayo, kodwa ingaba yiningi yaqalisa. Kuyafunekekala ukuthi vele umuntu a-isolate. Siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana nabanye le ndawo yokuthi umkhuhlane lo uyathulelana. So siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele sikhwanise ukuthi sibanike i-treatment yawo khonapho.
Abantu bengabona njani ukuthi sebelomkhuhlane we-cholera?
Umkhuhlane we-cholera uyakwanisa ukubona umkhudo lowo, diarrhea leyana, umkhudo wakhona ilamanzi kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice like irice water fit irice water is too no amanzi akhona ayaphuma ngiyo yasitshengisa ukuthi le ikholera
kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane
ukuthi abantu bahlanzeke bageze izandla bangahamba izimbuzi ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle ukudla badle ukudla kuyabhudumala okugandayo kodwa ukuthi sifuna ukuthi izibi bazilahle endaweni yazo ukuthi ihlabakathekile nokuthi bazilahle izibi endaweni yonke yonke kodwa futhi sifuna amaveji kubili bayagezise ukuthi bayadla kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kubulawa vele amanzi ethu vele ayasupa ayahamba so amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayakwenza ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale igcikani lemkhuhlane wekholera
liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane
hayi kathesini ihulumende anti umkhuhlane uyasalisa but siyabona iyazama sibili ukuthi inredise ukuthi vele sibe ne-treatment lemuthi kodwa kathesi vele siyahamba sinika abantu amawutagadsithi amawutagad ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igcani leli le-cholera so amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi iwutagad la maphilisi lawana futhi ayapapa amanzi siyanika akhona so vele ihulumende vele iyazama khonoko
Lo ngumnumzana Anthony Majongosi umongi obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Abasakhulayo sebeveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo esithethwe ngobe ngumkhokheli webandla lesisisi umnumzana Nelson Chamisa obike ngeviki edluleyo ukuthi usetshiye ibandla leli ngoba isithi selingenwe impehlane. Abanye babasakhulayo laba balisekela leli nyathelo likamnumzana Chamisa kodwa abanye bayamsola besithi ukhanya esephelelwe ngamacebo kwezombusazwe. Okuningi sikuphiwa nguTobias Mutsingwa eseHarare.
Omunye wabasekela inyathelo elithethwe nguChamisa ngumnumzana Eric Gono osakhulayo wakobulawayo.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengentsha sisekele sithiyeke labo abafuna ukudlala ngempilo zabantu siye malapho okule direction khona okule order khona okule sifiso sokuthi wonke umuntu aphile kamnandi kuleli so siyabonga advocate Nelson Chamisa ngokumuva by example ukuthi into enxa isivele isibolile ayisadliwa isingcekeza so sithiyile ke ingcekeza sesisiyaqala kabutsha ibandla elizakhulula usapho lezimbabwe
kodwa umnumzana Addington Mpofu osakhulayo osekela ibandla lezanu PF uthi okwenziwe nguChamisa akusoze kuguqule lutho empilweni zabontanga
ukuresigna kwakhe akutshintshi lutho ezimpilweni zabantu kutshintsha empilweni zabantu abamlandelayo ngoba kubachiya bedidekile and I think kubachiya besimweni sokuthi labo bezivuze ukuthi kahle kahle siyangaphi nxa silandela lokho so I think it just gives the minority people that follow him time to think and time to see ukuthi lapha ukule direction kunga which is the revolutionary party
usaziso sokuchiya iCCC asilobe enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook leX uChamisa uthi ibandla leli selingenwe imphehlane efakwe izano PF kodwa osakhulayo waseBait Bridge unkosikazi Mthandeni Mlilo uthi uligwala uChamisa ngoba usezingenise emlindini lapho izano PF kade imfuna khona
ina angithakazeleli leli nyathelo elathathwa nguChamisa ngoba watshengisa umhlaba wonke ukuthi usasemncane kwezombusazwe kodwa njengomuntu owasebenza lomunye umnumzana uTsvangirai kumele abekwazi ukuthi abezamphiwa bayenza konke okusemandleni abo ukuthi babuse kwakumele alwisane labo okuzwayo hathi ukuchiya ibandla emoyeni okufana nje lokuthi watshela abezami ukuthi zintshantshu kwezombusazwe
isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC unkosikazi lethu uBuhle Ndlovu uthi uChamisa ubagcobise ibanana abasakhulayo.
Abantu abasha bebekhangelele kuye, becabanga ukuthi nguye ozobafikisa lapho abafuna ukuya khona, njengoba la engumuntu omutsha uzabazwa ngcono. Kuthiya abantu abasha beconfused, kuba yenza beluze ihope, bagcine besitshela ukuthi kutsho ukuthi vele this is not even worth it, and kutsho ukuthi we'll never attain this.
Ocubungula indaba zabatsha ezimele njalo esebenzela kwele South Africa, uMnumzana Bheki Impilo Ncube uthi ilizwe lifuna inkokheli engaqakathekisi ukuhlala ezikhundleni kuphela.
Ungakhangela njengaphesheya kwamakhelwane labantu abanjengoJulius Malema. Uyatsho ke uMalema ukuthi yena akalandaba lokuhlala esihlalweni. Akufuna ukwenza ukuthi akhangele izinto ezingabanjwa kuhle elizweni. Abe nguye okhalela umphakathi ukuthi ngabe izinto zenzwa ngalolu hlobo. Yibo ubukhokheli esibudingayo ukuthi ama opposition parties angajulisi kakhulu ukuhlala esihlalweni, kodwa asize abantu, abe yiwo akhulumela abantu ukuthi hayi, into lezi kazibanjwanga kahle. Bangakhangeli isihlalo kakhulu, bakhangele impilakahle yabantu.
Kusukisela uChamisa ebika ukuthi kaselani le-CCC ngolwesine olwedluleyo, bakhona sebethethe inyathelo linye bamlandela ukuphuma kuleli bandla, abagoqela owake waba isikhulumeli saleli bandla uNkosikazi Fatsai Mayere. Kodwa lapho iStudio 7 ikhuluma labanye abakubandlaleli, ikakhulu labo abangamalunga edale lephalamende labakumakhansili, bebengacaci ukuthi bayisima kanjani, bekhetha ukuthi bamelele ukuzwa kuye inyathelo azalithatha isiya phambili. Abanye abasakhulayo yibo abathi sebethukuthele njalo abasazilandeli indaba zombusazwe, ngoba abakhokheli bamabandla baqakathekisa ukusutha kwabo bengananki ubunzima obubhekane loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yebo ke, kusenjalo kusigaba sezenotho lamuhla sixoxalo Nkosikazi Deborah Mokasa wokunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ngokwenziwa ngabathenga bethengisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lama trainings amaningi esiwayenzayo sincedisana le-informal sector, sinanzelela ukuthi njengoba sebebaningi emgwaqweni, so silama trainings ukuthi how to run their businesses, how to make sure ukuthi ama-business abo aba conducive kwabanye abantu. Nakhona lokho ukuthi silama-value chain locations esiwayenzayo, like ukuthi nxa usulamatamatisi akho amaningi, you can change instead of selling amatamatisi sungayenza maybe o-tomato puree, o-tomato drink, juice and whatever. So silekuyi-value-add esikwenzayo to compete labanye ama-vendors. So awethu siyancedisa ngakhona lokhu ukuthi kabayenze njalo, futhi siyenza le-production. Ufind ukuthi abaningi bayagijima besiyahoda kubo Botswana, kubo South Africa. Thina sithi kasenzenini khonapha ama-detergents ethu, asenzeni khonapha ama-flow polish, senzeni lokhu. So ama-members ethu sebafundisa imisebenzi yezandla ukuthi bezenzele, then besebefaka kumakethi.
Bengazi bekwenze khonokho Nkosikazi Mkhaza. Siyabona ukuthi umnotho welizwe uphose uguqe ngamadolo. Pho baphuma njani kulokho?
Siyananzelela ukuthi umkhonomi wethu njengoba nosesho ukuthi uphose uguqe ngamadolo, mina ngisho ukuthi uphose ngithi vele ulibhazalele. So nxa ubhazalele njalo, siyenzela khona lokhu ukuthi khona lokhu bephila abantu beNkosi, akhona lokho okuncane. So ufind ukuthi bayapheka bekuphakeje, and nxa bekuphakeja futhi sinanzelela ukuthi lezi mali zokuthi behambe sazi ngaphi ngaphiusabadurele. So sisathengisa, sisazithengiselana, sithengiselana khonapho sibona ukuthi kungayenza njani. Njalo njengoba nayo uhulumende wethu sowavula lokungama-small grocery shops, so i-advantage yona leyo ukuthi uza kuthola i-tuckshop yakho.
Lo-ke ngonkosikazi Deborah Mokasa, umqoqi wenhlelo zokuthuthukisa inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection, uThabo Kancube uxoxa labasakhulayo ngengxabangxoza yokuthiya isikhundla kukaMnumzana Chamisa. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.